Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7. Ngomvulo mhlaka 6 Nhlolanja 2023, uMphathisi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu bazabasebenzisa zabasesecha, abantu bebotshwa balama-drugs, abantwana babebhema lapha. Kuyabotshwa wonke umuntu obhema ama-drugs, lo sebenzisa ama-drugs. Kodwa sifuna ukuthi ibulawayo ingabi lama-drugs. Obhemayo uyabotshwa, othengisayo uyabotshwa, olimayo uyabotshwa, bonke bayabotshwa. Esibadinga kakhulu kuyilabo abasaplayayo.
Amapholisa akobulawayo namhlanje asungule uhlelo lokufundisa uzulu ngengozi kanye lobubi bokuthatha izidakamizwa, ukuthengwa lokuthengiswa kwazo.
Imgwaqo yakobulawayo mibi sibili, isingani yi-death trap, ngoba ungagijima kubi, ungatshaya i-pothole, hayi imoto yaphenduka.
Uhlangothi olulawula ngemithelo yezimota lokulungiswa kwemigwaqo olweZimbabwe National Road Authority, ZINARA, lucalwa yikhansile yakobulawayo lezakhamizi zaleli dolobho ngokwehluleka ukulungisa imigwaqo. Kuthi amabandla ezombusazwe aphikisayo kweleZimbabwe athi umongameli Emmerson Mnangagwa akumelanga kuqule ugwalo olwe-delimitation report alunikwe ngabe-ZEC ngeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapolisa akobulawayo namhlanje asungule uhlelo lokufundisa uzulu ngengozi kanye lobubi bokuthatha izidakamizwa, ukuthengwa lokuthengiswa kwazo. Bebemisa izimota lamabhasi athwala abantu abavela lokuya emalokishini aleli dolobho bekhwathaza impahla bedinga izidakamizwa abathi sezidale umonakalo omkhulu ezimulini ikakhulu kwabasakhulayo. Kubika intatha lezindaba yeStudio 7 uEzra Chizasibanda.
Ukhulumende weZimbabwe usungule lolu hlelo ngeviki ephelileyo eHarare ngaphansi kwesihloko esithi No to Dangerous Drugs and Illicit Substances. Say something. Kulandela kumemetheka kokuthathwa kwezidakamizwa ngabasakhulayo. Unkosazi Fadzai Marowatsanga, ngumsekelo womqondisi kugada lukahulumende olubona ngentuthuko yezabelo, uphatheke kulo mkhankaso emele umphathintambo wedolobha lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube.
Silapha ukuthi sizokhampena against i-drug abuse eyenzakalayo esigabeni sethu lapha kobulawayo. I am sure it's also happening elsewhere. Ama-drugs ayingozi kakhulu ngoba isizwe sethu sesiphelile. Siyananzelela ukuthi abantwana bethu akuseze kube ne-future nxa besebenzisa ama-drugs. Siyacela kakhulu ukuthi bonke bona laba abasebenzisa ama-drugs bacetshelwe emapholiseni. Amapholisa kasoze ahambe ekhuluma ukuthi khona nguzibani ositshelileyo. Sizama ukuthi senqabele isizwe sethu lapha eZimbabwe.
Isikhulumeli samapolisa kobulawayo Inspector Bednico Ncube uthe ngemva kwalomkhankaso bazaphuma ijumo bebopha abantu abathatha lokuthengisa izidakamizwa.
Abantu bazabasebenzisa zabasesecha, bebotshwa balama-drugs. Kuyabotshwa wonke umuntu obhema ama-drugs, lo sebenzisa ama-drugs. Kodwa sifuna ukuthi ibulawayo ingabi lama-drugs. Obhemayo uyabotshwa, othengisayo uyabotshwa, olimayo uyabotshwa, bonke bayabotshwa. Esibadinga kakhulu kuyilabo abasaplayayo.
Ubheki Inkomo ngosakhulayo leminyaka engamathumi amabili lanye uthe yena ubenatha kakhulu okudakayo kodwa usethole usizo sencediswa inhlanganiso ye-Active Youth Zimbabwe ukuthi athiyane lokudakayo.
Impilo yami vele esinye ukuzijabulisa nxa ngithaya isemsebenzini ngicabanga ukuthi akumele nathi ukuthi ngize ngithi hayi ilanga litshonile, ilanga ukuthi lingihambele kuhle, ngiyabe ngibona kuyawumele kube lotshwala phakathi. Ya, kuswelakala kwemsebenzi kakhulu kwabatsha, ngibona yikho ukuthiwa kuba kubatshotshozele ukuthi uswele into zokwenza, akula ama-recreational facilities amaningi elizweni. So abatha abaningi vele ngathi sokuyifashion njalo le-social media.
UMichelle Dube oleminyaka elithumi lasitshiyagalombili 18 uthi abatha kumele benzelwe inhlelo zokubafundisa ngobubi bokuthatha okudakayo.
Indawo yama-drugs isihluphile kakhulu sibili because ama youth ayaphela especially ngesikhathi khatheso kumele siyevota ama youth ayaphela siyarishiseka angihamba nje khona phana emalokishini yadlulela lebelibabona emakhoneni besenza into zona lezi and akulunganga I wish kungaba lo ngama program also esingafundisana khona ngezingozi zama drugs and all those other things.
I-Active Youth Zimbabwe Drug Prevention Services inhlanganiso encedisa abatsha abathatha izidakamizwa ukuthi baphume kuzo. URomeo Machazi osebenzela inhlanganiso uchaza izizathu ezenza abatsha bathathe okudakayo.
Ku-age group ka-11, 12, 13 kuba yi-peer pressure. Abanye baye besithi bafuna ukukhupha izitress ngenxa yema-problems abahlangana lawo kuma-family setups. Abanye siyananzelela ukuthi it's lack of entertainment. Akulama-recreational centers. Ngiyakhumbula kudala i-city council ibe lama-youth centers, kulama swimming pool, kubomakhandeni iloveli, Mpopoma, whereby thina we used to go there, siyaswima, si-attend ama entertainment activities. Khathesi lack due to lack of ama recreational centers le ndawo ekufanele abantwana bebe behlangana kizo besocialize ukhanya zikho lezo ndawo. Lokhu kungaba ngezinye zezimbangela.
Intsha eningikhala ngokuthi ayilamsebenzi njalo ayilalutho lokwenza ngakho bagcine bebanjwa ngamandla ukuthatha izidakamizwa bezama ukuqeda ukucabanga kunye lokuzilibazisa. Udubo lezidakamizwa lusabalele hathi kobulawayo kuphela kodwa lusemadolobheni wonke yaseZimbabwe asethwele nzima. Umongameli Emmerson Mnangagwa ngomnyango opheleleyo wasise ngokusungulwa komkhankaso wokulwisana lomkhuba omubi lo. Ukusetshenziswa nokuthengiswa kwezidakamizwa owe-National Anti-Drug and Substance Abuse Campaign ukuvimba ukumemetheka lokuthatha kwezidakamizwa ngabasakhulayo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ikhamana ngu-Ezra Jesus Banda.
Uhlangothi olulawula ngemithelo yezimota lokulungiswa kwemigwaqo olweZimbabwe National Road Authority zinara lucalwa yikansile yakobulawayo lezakhamizi zaleli dolobho ngokwehluleka ukulungisisa imigwaqo lokupha ikansile imali yokulungisisa imigwaqo le. Izinara iphinde yakhuphula inhlawulo yokusetshenziswa kwemigwaqo kuma toll gates uZulu aziwazo khona ukuba imali ebuthaniswa lapha ayihambelani lesimo semigwaqo ezweni jikelele. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuntathe lezindaba yethu Anastasia Ndlovu.
Imigwaqo yakobulawayo imadlephudlephu abezimota nabahamba ngenyawo bathwele nzima ngamagodigodi asemgwaqweni kungaba semalokitshini ngitsho lasenzikini yedolobho. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Sithabile Ndlovu ngomunye wabakhala ngobubi bale migwaqo.
Imigwaqo yakobulawayo mibi sibili isingani yi-death trap ngoba ungagijima kubi ungachaya iphotholi hayi imoto iyaphenduka ungachaya iphotholi uyaqamula ama-springs onke amaviri akula mgwaqo wona olethari ungakhangeli luveve rodiana ayihambeki ukhangele usisili uvaliwe ukhangele wonke ama-roads angena phakathi akula wona umgwaqo oyi-1 uma siye phambili oyi-main road awuhambeki vele kobulawayo lapha kula mgwaqo.
Umsekeli kameya obulawayo uMlandu Ncube uthi sebelungiselela ukumangalela izinara ngoba ingabaphi imali yohlelo lwe-Emergency Road Rehabilitation Fund ngesikhathi.
I-challenge vele silayo enkulu kakhulu yikuthi izimota zihamba emgwaqweni wakobulawayo njalo zibulala imigwaqo yakobulawayo kodwa nxa usukhangela ngapha abathatha imali izinara and izinara ifuna ukusinika imali ngesikhathi sayo njalo imali eyifunayo ngoba ungakhangela sometimes athola ukuthi izvimba or amanye amakhaya ama-RDC ayaphiwa imali ephosa ilinganela yakobulawayo zingaki imoto ezirejistere kuma-RDC compared ezirejistere emadolobheni. So thina sithi amandla okuthela izimota kaphenduke emadolobheni ukuze imigwaqo ilungiswe.
Umabhalani weBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube ugcizelela okuthiwo nguNcube.
Udaba lokwabiwa kwezimali ezabelweni ezijajeneyo lusuka lube yiDube elizweni leZimbabwe nxa sikhangela kathesi ukuthi izinara iyathatha isikhathi eside ingazange ihambise imali okumele iyelungise izindawo ezijajeneyo. Yikho ke soku-afektela edolobho lakobulawayo ukuthi kuyathiwa kule mali engaka ezabuya edolobheni kube sokusithi ngemva kwesikhathi eside kube sokubuya-ke imali yakhona sisiba yingconisana khonokhana-ke sokubangela ukuthi amadolobha amaningi ufica ukuthi imali ababeyithembile ukuthi yeza phathise ekulungiseni kwemigwaqo igcine sibuya sokuyisikhathi eside njalo ibiyimali engaguquwanga isisindo sayo konkana kwesobangela ukuthi kwenziwe nje indawo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube usola ukusebenza kwezinara ethi imithelo ebuthaniswa kobulawayo eyemigwaqo inengi kodwa iphenduka ukuzolungisa imigwaqo isiyingcosana.
Eqiniseni nje vele izinara kayisebenzi, kuyafana nje lokuba lozesa lozinwa kwaba izinto nje zokubamba zonke izinto zithathwe zisiwe eHarare lapho ezifike zachithwa khona yibusela, yi-corruption lakho konke khona lokhuyana okungcolileyo. Imali ephenduka isuka eHarare nxa uyiqathanisa lale abayibutha kobulawa incane kakhulu, ngeke yenze umehluko emigwaqweni. Eningi yakhona vele iyebiwa endleleni iyatshontshwa ingakafiki kobulawayo, iphelele ezandleni ezinamathelayo ingakafiki ekusebenzeni lokho efanele ukusebenza. Ngakho-ke kumele kudilizwe izinara, kudilizwe izinwa, kudilizwe uzesa, kwakhiwe kabutsha into ezizasebenzela abantu ngendlela efaneleyo.
Isikhulumi sezinara umnumzana Tendai Mugabe uthi bona bayakhupha imali yokulungisa imigwaqo kodwa abazi ukuthi kungani ugatsha lwezemigwaqo lusehluleka ukulungiswa imigwaqo kobulawayo, ngoba kunyanga edlule kule mali ephumileyo yokulungisa imigwaqo abayini ngeze amakhansili aphose afike ikhulu 93 elizweni lonke eyizigidi ezedlula amakhulu amabili lengxenye amadola eZimbabwe i-266 million zimdola. Ngimele umsakazo weStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Amabandla ezombusazwe yaphikisayo kwele Zimbabwe athi umongameli Emmerson Mnangagwa kumelanga aguqule ugwalo olokwehlukanisa imingcele yokuvota ole delimitation report alunikwe ngabe Zimbabwe Electoral Commission ngeviki edluleyo. Batsho lokhu ngoba sokuqhamuke ukuxokozela ngemva kokuqhutshelwa kukamongameli Mnangagwa ugwalo lolu ngabe zeke. Abanye ababaphathi ntambo bakahulumende wakhe babikwa befuna uMnangagwa aguqule ezinye iziqa zedelimitation report le ayinikwe yizeke. Abaphikisayo bathi uMnangagwa angenza njalo uyabe ephambana lesisekelo sombuso welizwe. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Prince Dube kosibanda okukomiti ehlolisisa ugwalo oluhlolisise ugwalo olwe-preliminary delimitation report othi yena uMnangagwa kumelanga guqule akwethulelwe yizeke.
IZimbabwe Electoral Commission uma ingaqeda ukulungisa i-preliminary report yayo okusemthethweni ku-section 161 we-constitution yeZimbabwe, uthi yena kufuze ukuthi beyithathe leyo report beyinikeza umongameli. Umongameli kufuze ukuthi leyo report ehambise eparliamente. Eparliamente ke idalela eparliamente liyaphiwa amaviki amabili 14 days eyokubona yokubana icubungule leyo draft preliminary report. Yikho okwayenzakalayo ke lokho, iparliament ingaba la ma recommendations efuna ukwayenza, iyawathatha lawo ma recommendations iwabisele njalo ku president ukuthi ewadlulisele phambili eye ku Zimbabwe Electoral Commission. Laye ke umongameli uyavunyelwa ukubeka awakhe ama recommendations kumba ama comments nge draft preliminary report yona leyo ebese kuhambisa ku zeki. Izeki ke ngemthethweni ivunyelwe ukuthi khona ibisikhangelisisa ke ama recommendations ayizwe iParliament kanye lomongameli, ibisi tshintsha lapho kufuze ukuthi tshintshe khona. Eyabisi kwenzile izekhi yiyo ifinal report.
Ye esikuzwayo khonapha ke Spanda ukuthi okhanjiswe izekhi kumongameli yi draft report, kambe khonapho ke angaguqula yini okumnyethwe khonapho ke kuripoti nale.
So iripoti eyamukelwe ngubaba uMnangagwa ngolwesihlanu yiyo ifinal report evela kuzeke. Akula muntu osavunyelwa ukuthi ayenze ikomenti kumbe ethi lokhu ngiyakusola kumbe lokhu kunjani. Lokho asebekufakile abezeki yikho osokukhona. UMnangagwa ke ngomthetho uvunyelwe ukuthi phakathi na kwamaviki amabili amalanga alithumi lane ethathe leyo report eyifake kupublic gazette ibe sisiba ngumthetho ukuthi amaboundary ayasetshenziswa kulomnyaka yiwona lawa. Ukuthi umnangagwa angayekela ukwenza khona lokho, mbona ngani kuyaziwa kusobala ukuthi umuntu ongumongameli angayekela ukulandela isisekelo somthetho iconstitution yalelo lizwe alibusayo yikuyini okwenzakalayo kuye.
Lo ke umnumzana Prince Dube Sibanda oyebandla le Citizens Coalition for Change ubexoxa lapho lo Gibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Studio 7 kayinelisanga ukuxoxa odaba lolu lweziphathamandla zikahulumende, kodwa uGibbs uphinde waxoxa lo mnumzana Believe Gawule olilunga lezanu PF.
Okukhona yikuthi umongameli uzaba lakho ukuthi alandele izixwayiso ezikhona, akhangele khonoko okukhona, ase-exercise amandla akhe nge-report le, ayamukele kumbe ayilahle. Ngokunjalo angisoze ngithi mina ngithi uzayilahla kumbe uzayamukela, ngoba izizathu zakhona ngingazazi. Lokunye njalo engikukhangeleyo ukuthi mhlawumbe uzayamukela ekunye kwakhona okulethwe yi-commission, ngoba ngimzile uthi Gumba ekhuluma ngesikhathi eyamukelisa umongameli ukuthi uthenge. Ukhulumile wathi yes, kukhona abakuthe bakukhangela akade kuyikho kade bemele bekukhangele njalo bekulungise. Njalo khonoko njalo okunye kwakhona abakwenzayo babukenze ngezizathu zakhona abazibekileyo ukuthi mhlawumbe ngenxa yomongameli ngazamukela kumbe ngazamukela. Yiyo into engiyibonayo nge-report le.
Lo ke mnumzana Believe Gawule ilunga lezanu PF limuze xoxa lapho lo Gibbs Dube weStudio 7 esecholocho. Kwezivela kwamanye amazwi ngamafitshane, abezomvikela bakwelemelika basebenzise indizamshina zebutho ukudubula bewisa ibhaloni lensoliza kwele China ngomgqibelo ngesikhathi selindiza phezu kolwandle olwe-Atlantic Ocean emkhunjini wesigabeni se-South Carolina. Iziphathamandla zikamongameli Joe Biden zithi ibhaloni le ibisisetshenziswa ngabe-China ukuzochupha ulwazi, njalo lesi yisenzo sokwephula lokungahloniphi isizwe saseMelika. Kufe abantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1300 engozini yokuzamazama komhlaba kweleTurkey langenyakatho yeleSyria. Inkulungwane lenkulungwane balimala ekudilikeni kwezakhiwo emadolobheni amaningi emazweni womabili. Izincwadi zezempilakahle enhlanganisweni eye-Epilepsy Support Foundation zithi sokulokuqonga kwenani labantu asebephumela egcekeni ukuthi baphila lesimo se-epilepsy asebedinga uncedo. Intethelo zendaba yethu uMark Peter Ntambi usethulela lolu daba.
Abe-Epilepsy Support Foundation babika ukuba lokho kungabe sokubangelwa yikusabalaliswa kolwazi phezu kwisimo se-epilepsy, bethi okunye kwakho kuqiniswa ngenhlanganiso zezindaba. Unkosikazi Nandi Mpofu walenhlanganiso uthi limikhankaso iveza intuthuko ejabulise kakhulu kudaba lokulumikisa uzulu ngesimo se-epilepsy eZimbabwe.
Songazani imfundiso sisiba khona ikakhulu i-awareness isingazani si-improve. Okwakuqala ungakunanzelela kuma-radio lapha, hawu sebekhuluma sibili befundisa i-public nge-epilepsy.
Uqhubeke ethe ukuthuthukiswa kwembiko okunje sokubangelelo kwengezelela abakubonayo kulabo asebesukuma besiyadinga usizo.
Kukho okubonayo ukuthi lanxa uhamba esibhedlela ikakhulu engutsheni uzananzelela ukuthi inamba yabantu abalethwa khona ngale abale-epilepsy banesengazani sikhwelile, okutshengisa ukuthi phandle lapha abantu sebenjani sebelolwazi ngezithuthwane.
Uthi njengenhlanganiso bakhuthaza omama ikakhulu ukuthi bethole uncedo lwemithi belaphisa abantu babo bephinde bebanikeze ithuba lokufunda kulokubafihla ezindlini. Omunye umama okhethe ukuzibiza ngegama lokuthi nguNapayida olomntana olalesi simo ngomunye othatha amanyathelo anje. Yena ke uthi umntana wakhe kasela ama-attack kangako ngoba ethola amaphilisi izikhathi zonke, ethi udubo kuphela ikuthi atholakala kude lawo maphilisi.
Lapho esiwathola khona kukhatshana, uwathola esibhedlela zehulumeni kukhatshana, sisuka sibe lobunzima bona lobo ukuthi uhamba sebe sesihamba nzima, kodwa hhayi wathola amaphilisi besiwathola kulezi nsuku bekusiba lula nje.
Ukhuthaza abanye abazali ukuthi bengabovalela abantu babo abale-epilepsi ezindlini kumbe ukugijimisana lezinyanga ngoba uncedo lukhona ezibhedlela. Unkosikazi Isabel Maphosa laye olalesi simo uthi umuntu ulakho ukusikhontrola sibili, ethi yisifo esasivele sikhona lasendulo lasezikhathini zeBhayibheli, okuthi asimangalisi, kudinga nje ukusamukela nje umuntu azinathele amaphilisi kuhle ephile.
Wena wedwa spiritually accept ukuthi you have that disease. Njengabantu abale-HIV positive, they are told accept the disease and be able to control.
Umnumzana Tauraika Jito okhokhela imisebenzi ye-Epilepsy Support Foundation uthi uhulumende uqhuba kuhle kudaba lokutholisa amaphilisi lemithi edingakalayo, ethi bazabamba umhlangano lugatsha lwezempilakahle ukuba imithi enje itholakale iseduzane lozulu, ikakhulu emaphandleni lendawo ezihanqe amadolobha, ikakhulu kumakliniki, ukuze kube lula kumuntu wonke ukuthola uncedo lolu. Uthi okwamanje baphakathi kokuhlolisisa inani labantu abaphila ne-epilepsi eZimbabwe ngoba lelo nani lingakabi khona eliqondileyo, ethi ukuthola lumbiko kungaphathisa lohulumende ukuze enelise ukuhlela isilinganiso semithi edingakalayo lo mumo wenani labodokotela abazingcwethi emkhuhlaneni ephambanisa ukusebenza kuhle kwengqondo ama-neurologists abangenelisa-ke ukuthwala lumsebenzi kalula elizweni lonke. Ngimele iStudio 7 Harare, ngumak Peter Ntambe.
Amalunga enhlangothi zabachuphi abadabuka emazweni ehlukeneyo awezwekazi le-Africa ukugoqela ole Central Intelligence Organization CIO olwe Zimbabwe kade bebuthene esikoleni sale Botswana eHarare ukuhlaziya isimo sokungahlaliseki ezwekazi le-Africa lezomvikela. Intethe lezindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umhlangano ogqitshwe esigodlweni seHarare kwele Botswana ngomgqibelo ubona abacuphi abadlula amakhulu amahlanu i-500 abasuka emazweni atshiyene e-Afrika behlaziya okuningi okuqondane lomsebenzi wezomvikela. Lokhu kugoqela ukungahlaliseki okukhona emazweni atshiyeneyo okufana lodubo lwamalicatsha, ukungeniswa kwezidakamizwa, ukuzingela ungekho emthethweni kanye lokuthunjwa kwabantu besiyagxilazwa kwamanye amazwe. Ekhuluma kulo mhlangano umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthe indikimba lonyaka ethi Food Security, Conflict and Peace in Africa iqondile ngoba ikhuluma ngesimo esikhona kulelizwekazi.
Given your mandate to protect life and to build and sustain stability and tranquility within, between and among nations, the theme of food security.
Sikhangele umsebenzi wenu wokuvikela impilo, indikimba ethi Food Security, Conflict and Peace in Africa iqondile ngoba okunye ukulwisana okukhona e-Afrika kubangwa yikuswelakala kokudla.
Umgcinisihlalo omutsha wenhlanganiso yabacuphi ye-Committee of Intelligence and Security Services of Africa, umnumzana Peter Makhosi, uthi imihlangano enje ibanika ithuba lokucebisana ngalo msebenzi wabo wezomvikela.
Our job is to look at the challenges that we have in Africa.
Umsebenzi wethu ngokuhlaziya ubunzima esibhekana labo emazweni atshiyeneyo kwele Afrika. Bese sibikela inkokheli yethu sikhangela ukutshiyeneyo ngelihlo elibanzi.
Lanxa abohlangothi lwe-Central Intelligence Organization bakwele Zimbabwe labo kade bekhona kulo mhlangano kulokhe kulo mbono ethi bayesatshwa nguZulu ngoba bengazi imisebenzi wabo sibisibili, bevame ukusetshenziswa bebandla elibusayo ukuhlukumeza uZulu kulokuthi bakhangele ezomvikela welizwe. Isikhulumi sebandla le-MDC umnumzana Witness Dube uthi uhlangothi olwe-CIO yena olubona lusebenza kuhle.
Sibona engathi nxa sikhangele njengebandla
eziphathelane lo lamalwa ecatsha iterrorism eziphathelane lezidakamizwa esingathi ngama drugs lokuphathelane lokuthunjwa kwabantu esingathi human trafficking izinto esingalahlupho lazo thina emphakathini okutshengisela ukuthi ugatsha lwethu lwe-Central Intelligence Organization luyasebenza.
Kodwa uDube uthi i-CIO lokhu ithathwa njengohlangothi olungaphathi kuhle uZulu, ngakho lokhu kumele kulungisiswe kuguqulwe kusebenzelana kwabo loZulu.
Okudingakalayo ikuthi lulungisise ubudlelwano balo labantu beZimbabwe, ikakhulu sikhangela ukuthi ugatsha lwabo olukhangela ngezombusazwe luke lwaphatheka kumbe lwake lwaphatheka kumbe luyake luphatheke kwezepolitiki ngendlela engajabulisi abahlali eZimbabwe. Ngakho kumele balungisise ubudlelwano babo.
Ngumhlano osanda kuphela eLebotswana elikhetho kubamgcini ihlalo abacuphi kokumnyaka ngemva kokudedelwa ngele Egypt. Umhlano wabacuphi ukwamiswa ukubuthana mathupha kweminyaka emithathu edluleyo kudalwa ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Lo nyaka lomhlangano wenziwe ngaphansi kwendikimba ethi Food Security Conflict and Peace in Africa. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kweLebotswana.
Kulabanye ababesithi kumele bonke abantwana abazalayo behlole ukuba lofuzo kumbe iDNA ukuze kwazakale oyise uqobo kulandela uqonga kwenani labatholakala besondla abantwana abangasibo babo. Kuhlelo lokuhlola abantwana olwenziwa kubomabona kude luveza inani labomama abaningi ababesithi abantwana babo ayisibo ngababo ngabo kumbe abathandwa labo kodwa impumela iveze kubana kuyabe kungasiqiniso. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngalezi nsuku ngokungathembano sokukhona lalokho esesihubona kathesi ukuthi abantu abasenakho ukuzibamba. Ye, kungaba into enhle kakhulu ukuthi kube lo mthetho lo njalo nje futhi uhulumende lokho kwama-DNA akwenze ngaphandle kwembadalo. Kube nje indlela esubsidizwayo uhulumende abe nguyobhadala lokho ukuthi wonke umuntu oyabe beletha adlule lapho ku-DNA test. Lokhu ngikutsho ngoba sokukunenge isikhathi sesisinenge abantu begcina abantwana abangasibo babo kodwa omama bekwazi ukuthi bayisuye walapha ekhaya. Pho-ke hhayi lami ngomunye osekelayo kakhulu ukuthi ngabe kuba lo mthetho oqinileyo sibili njalo uhulumende afake indaba ye-DNA test leyi ibe into e-free ukuze wonke umama wonke umntwana lo baba bathestwe uze wazakala ukuthi umntwana lo ngwalapha ekhaya.
Kodwa ke nxa sikhangele lokho okwenzakalayo nxa sibona uhlelo oluphumayo kumabona kude okwakathesi olujengisa khonoko okwe-DNA kukhanya osisi abanengi bayabe begcine abantwana besithi ubaba ngulo kanti kungayisuye. Ukubona njani ukuthi kukhanya baningi kakhulu batholakala besenze njalo kungakubangelwa yini lokho?
Nami ngomuyo olukhangelayo lolu hlelo, khona kuyayangisa kakhulu ukuthi abantu abasathembakalanga babagande. Yikho sidina ngabe uhulumende uyabeka ukuze iDNA leyi ibe into e-free kwenzela ukuthi kungabi khona wonke kokuhluphana konke lokho. Ukuhluphana kube khona ekuqaliseni kodwa nxa suhlezi zilomngakho selizihlalele kuhle selisazi ukuthi hayi lokho hayi laba abantwana ngabantwana bethu laba abantwana hayi ayisibo bethu. Kuhle lakho kakhulu ngoba nxa uzumthethe lo mama ukwazi umntwana lo waso wakho ubonani mina kungcono kulokuthi uthi wakho yena engaso wakho bekanti sokulaphayana ube sokuzovela ukuthi kaso wakho. So ke yinto embi kakhulu leyo, yinto engalunganga kakhulu leyo because it ngabe uhulumende uyafaka umthetho ngafaka umthetho iDNA ibe into e free ingokungachajwa umuntu kodwa kube indlela yokuthi bonke abantu abafisa ukuthi abantu babo bayetestwa kumbe abafazi babo bayetestwa umbomkabo labo madoda bayetestwa utestwe nje free kungabhadaliswa.
Umnumzana Greta Vodlosa Sibanda yingcwethi kwezamasiko bexoxa ecingweni leStudio 7 esegweru. Oliver Lelisayo noPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.